soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla 24 kuMpalakazi 2023 kuCape Town. Endabeni zethu lamhlanje, ujada umsekeli kamongameli uRichard General Constantino Chiwenga.
Ngithole Dube banginike i-check for £39,950, nearly £40,000. Ngidlale i-piece of five people's postcode lottery.
Inkokheli yomdabuko uFelix Mpintata Amango endiweni uthola imali efika phose inkulungwane ezingamajumi amane, $39,000 ku the people's postcode lottery kule Philitane.
Balelisa umfoka moyo uEric lapha sizwa sigabukile sibili ngaphakathi umfana sehambile but siyakwazi ukuthi inkosi ila macebo ayo.
Kuvaleliswa umculi uEric Moyo ngesikhathi kubhubha uBob Nyabinde waziwa ngezomculo wejazz. Salethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kamongameli uRichard General Constantino Chiwenga izolo uthathe lo Colonel Mini Yothando Baloyi eSt Gerald's Catholic Church eHarare. Iphephandaba leSunday Mail libeka ukuba ababili laba bahlanganiswe ngumfundisi weRoma, njalo emtshatweni wabo bekulabantu abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, abaphathintambo bakahulumende wakwaleZimbabwe labadabuka kwamanye amazwe. UChiwenga lokhu ebhekane lo daba olusemthethwandaba lokwehlukana lonkosazana Mary Mbayiwa. Kusasa lusuku lwekhisimusi olwenzakala abantu kwele Zimbabwe besithi babhekane lokuswelakala kwemisebenzi njalo lendlala esabekayo ngenxa yokungani ngemfanelo kwezulu. Emhlabeni wonke jikelele abantu bakhala ngempi ephakathi kwele Israel leHamas leyinye njalo ephakathi kwele Russia lele Ukraine. Kuvalwe ngci eBethlehema eJerusalema lezinye indawo okwazakala ukuba zithakazelelwa ngabokholo lwesiKristu. Ukuze sizwe okuningi ngosuku lwekhisimusi sixoxele lomfundisi Raymond Motsi weBaptist Church.
Kungani ikhisimusi yalonyaka isijumile njengoba akulandleko akulalutho laye umlimo ungani laye sesiphuzile ngoba izulu belingekho abantu kathi bengakalimi ekuqalisa khona beqalisa ukulima kathesi. So akulanto vele ebambekayo esingathi singathaba kakhulu ngeChristmas yalo nyaka ngaphandle kokuthi abantu babesemasimini abaningi bagijimile baye emaphandleni kathesi ukuthi babona ukuthi bangayenzani. Kodwa asimelanga ukuthi sikhohlwe ukuthi iChristmas yisikhathi esokupha, isikhathi esokubonga, isikhathi sokuhlangana lezimuli sijabula, esikhathi silesikhathi singabonananga sesibonana ke sithi mesumadala kuhle sibele ukuhlanganyela ngezimuli yesigaba. UNkulunkulu asibusise, uNkulunkulu asenze okuhle, siyabonga.
Ye, kodwa vele ungathi iChristmas kuyini nxa ungatshela abantu sulukwenza ukuthi bakuzwisise?
Ikhisimusi yona ngokwayo njengoba ngitshilo it's a spirit of giving njengoba yena uNkulunkulu wasinika indodana yeZulu leyodwa. So ikhisimusi kucelebrate ukuza kukaNkulunkulu phakathi kwethu, because sithi Nkosi lathi Emmanuel, uNkulunkulu uphakathi kwethu. Siyabonga sibili ukuba khona kukaNkulunkulu phakathi kwethu, ikakhulukazi abenkolo yesiKristu bayakholwa ukuthi khona yiso sikhathi uNkulunkulu wabuya wahlala lathi njengomuntu, wafa wazi wachiya wayezulwini. So umzekeliso yikuthi uNkulunkulu wasinika uyapha lati kumele selule izandla siphathisane labantu bekhaya siphathisane ngabaswelayo siphathisane ngabalezidingo ezithile sithengisela umusa lothando olukaNkulunkulu.
Ye kodwa nxa abantu beswela kangaka pho labo abampofu ke baphathwa njani?
Yikho kule nkinga khona ngoba phela abaningi sebesikhangelela ukuthi uhulumende uzabananza njengoba yena ule ndleko, kanti ke akula muntu onanza abagogekileyo lesiphofu ngenxa yokuthi khona kungani vele abantu abalawo uzelo ukuthi abanye bayadubeka. Yikho kule problem yethu khonapho, ikakhulukazi thina ngapha esiNdebeleni. Abaningi vele abasemaphandleni akula noma uhulumende obafinyelelayo obananzayo kulukhulu abantu abadinga uncedo. Iye problem yesilayo khonapho. UNkulunkulu asisize ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke.
Umfundisi Raymond Motsi ukubandla le-Baptist Church siyixoxelaye ekobulawayo. Inkokeli yomdabu uFelix Dladlama Ngwenjiweni usethole imali efika phose inkulungwane ezingamathumi amane kuThe People's Postcode Lottery kuleBhilitane. Sixoxelaye ngodaba lolu ekhonale eBhilitane.
Ngithole Dube banginike i-check for 39,950 pounds, nearly 40,000 pounds.
Ngeyani?
Ngidlale i-people okuthiwa i-People's Postcode Lottery. Ukuthi nxa uhlezi apha eNdlandi ungarejista kibo. Yi-lottery ekhokhelwa nguhulumende weNdlandi. Kodwa it's an independent organization, but they have oversight over it, so that kungabi lesitsotsi phakathi. So inemthetho eminingi ukuthi isebenze njani. Ungarejista kibo, your postcode, or in America bathi zip code yakho, uyiregiste khonapho. Every day, imitshina yakhe yabo iyabhoda and then iyacupha one zip code from anywhere in the country ukuthi inike umuntu lwana imali. And then the percentage of imali eningi ephuma kulaba abantu register with them, uyaregister for 40 pence per day. So iningi yemali leyo izagcina isihamba for ama-charity things, amakliniki, izibhedlela, izikolo in a particular local area khonaphana. So nganxenye isiza abantu, isiza uZulu wonke eNglandi, and then on top imbasela kulama winners abawina imali ethize as i-personal money yabo.
Sebe kunikile i-cheki yangkhona kumbe imali?
Imali sibili, i-cheki is on the way, bathi kuzathatha i-1 week ukuthi bayi-clear. Babe becwayisisa nje ukuthi uNdweni nguNdweni sibili, aso omunye umuntu othi nguNdweni. So ba-checka konke esilakho, electoral register ukuthi ngiregistile laphana to vote, landlani lama-telephone bills, utility bills, baze bakholwe ukuthi hayi nguye uMdladla lo. Right, aseyithumeze i-check nanso ke manje.
Uzwa njani ngakhonokho Mdladla?
Mthembo lapha hayi ngiphele du ukuthi uSomandla ungibonile ukuthi hayi Mdladla, i-Christmas nansi, i-Christmas box yakho uzavala u-2023 ngendlela leyi. Nami ngimangele phela Dube, into leyazange ngiyibhale phansi ngiyidlale, ngingene kanye 2 weeks ago ngathola imvuzo khonapho. Abantu bedlula iminyaka leminyaka beyidlala uMdladla ungene nje kanye wahle wachuphisaka.
Anti abadala bathi inhlanhla yamangwe
nansi inhlanhla yamangwe Dube. Naso ke inhlanhla yamangwe Mthembu. Yes, ngathi.
Ye, kodwa siyofejafeja lokho phela abanye bayaphonga ukuthi nako.
Hayi, lokhu kukhokhelwa nguhulumende weNdlandi. So kungaba lofejafeja kukhaliza nkosi umuntu yangena ejele khonapho. Lakho phezu kwalokho ngapha, hayi sebengikhuphe emaphepheni ngapha, sithombe saphuma, bangikhupha eredweni, bangikhipha kuma-TV local stations lapha. So hayi, asofejafeja kungaba abantu bangamobotshwa sibili ukudlala ngabantu bonke laba.
UFelix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni wayeyinduna yentaba zinduna. Sixoxelaye ekhona ngale kweleBhilitane.
Sengangeni kusigaba esilandelayo sike sihlangene sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba be-Reuters babika ukuba kulamasotsha akwele-Israel afika phose ithumi ababulewe yiHamas namhla eGaza. Sekubulewe amasotsha edlula ikhulu lamathumi amahlanu 154 selokhu kwaqhamuka impi phakathi kwele-Israel leHamas. Amazwe amaningi akhuthaza ukuba kuvikelwe uZulu ngekhefu lekhisimusi ngoba kulabanye abantu abalakho ukuhlasela abanye abantu madlayana. Sithina sizwe ezokholo selontukamele komo.
Sihlangane izinhlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi useNispanda. Usiphatheleni mfundisi.
Ngiyafisa ukuba sikhangele ukuza kukaJesu lapha emhlabeni. UNkulunkulu esiba ngumuntu ebuya ezohlala lapha. Kuqakathekile ukuthi sikuzwisise ukuba kambe uNkulunkulu lokhu wayekwenzelani, ngoba ilanga leKhisimusi kathesi silinanzelela ukuthi sokulilanga lokujabula nje, abantu bezinathela utshwala, abantu besiba lamadili, abanye njalo bekubona njengesikhathi sekhefu. Kodwa-ke thina sifuna ukuzwisisa ukuthi kambe uNkulunkulu wayesenzelani ukuze abuye lapha emhlabeni. Ngizafuna sibale kuJohane ichapter ka-1. Sikhangele nje iverse emfitshane. Ngifuna ukhangele uverse 14. Uthi yena ulizwi waba yinyama wahlala phakathi kwethu. Siyibonile inkazimulo yakhe, inkazimulo yendodana eyiyo yodwa eyavela kuyise igcwele umusa leqiniso. Ngakho siyananzelela ukuba nxa sibala kubo Isaiah ngalo chapter 9 verse ka 6. Uthi yena siphiwe umntwana, siphiwe indodana, siphiwe onguyo ozabusa. UIsaya wakuprofetha lokhu kusukela ngale ekuqaliseni. Njalo siyananzelela kuGenesis ichapter ka-1 verse ka-1. Uthi yena ekuqaleni uNkulunkulu edala izulu lomhlaba, kwakulobunyama. UNkulunkulu wehlukanisa ubunyama nokukhanya. UNkulunkulu wadala ukukhanya. Manje siyananzelela lapho ukuthi uJesu nxa uJohane ekhuluma ngaye umuthi ngulizwi. Ukhuluma ngaye ekuqaliseni, sithi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayelo uNkulunkulu. Siyananzelela ukuba uJesu njalo bamletha kithi abalobi beBhayibheli besithi wayeyindodana yona eyiyo yodwa ekaNkulunkulu. Ngakho kulamaqiniso aqakathekileyo kumele siwazwisise nxa sikhuluma ngokuzalwa kukaJesu. Kumele sigcizelele ukuba loba uJesu wazalwa waba ngumuntu owenyama, waye kodwa elokhu enguNkulunkulu, kazange atshintshe ukuba uNkulunkulu wakhe. Waye nguNkulunkulu egcwele njalo engumuntu egcwele, ngoba kwakudingakala ukuthi abe njalo ukwenzela ukuthi lapho esemela izono zethu, esiba ngumhlatshelo uNkulunkulu ayefuna ukuthi wenzakale ukuze thina sixolelwe izono zethu, kwakumele abe ngumuntu ongazake awone. Ngakho-ke siyakwazi ukuthi uJesu wayengalasici, waba ngumuntu uSathane azama ukumlinga ngazo zonke indlela, kodwa wehluleka ukuba amnqobe. UJesu wanqoba isono engumuntu, yikho akwanisa ukuthi ekufeni kwakhe akwanisa ukuthi asithethelele izono, njalo abe yiyo imvana kaNkulunkulu engalasici. Siyananzelela ngakho iqiniso lokuqala ukuba uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu, njalo-ke enguNkulunkulu, wasesiba yinyama. Siyakwazi njalo kwesibili ukuba yena wavela kuyise. UJesu-ke weza engumhlatshelo, wezwa njalo eyimvubu, ezaba ngumnikelo ozaletha ukuxolelana phakathi kukaNkulunkulu labantu bonke. Izwi likaNkulunkulu lithi ngomuntu oyedwa waletha inzondano phakathi kwabantu lo Nkulunkulu, u-Adamu. Kodwa ngomuntu oyedwa njalo uJesu waletha ukubuyiselana phakathi kwabantu lo Nkulunkulu. Njengoba kathesi abaningi sihlangene lezimuli, kumele sigcizelele lawa maqiniso ezimulini zethu ukuba uJesu yiNkosi, uNkulunkulu uyasithanda, unomusa nathi, njalo uJesu sowavula indlela yokuba sibuyisane lo Nkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
ufuna limthandazo vele enhlizweni yakho. Ungathandaza uba Jesu ngixolele, ngizwele, unginike umusa lapho engone khona. Ngiyacela ukuba igazi lakho lingigezise, unginike amandla, ungiqinise. Njalo ke nxa ngingamazi uNkulunkulu, ngitshengise indlela. Wena Jesu nguwe indlela yokuya kubaba. Ngakho ngiyakuvuma ukuba ubuse phezu kwempilo yami. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Yes, siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo. Okwamanje sike sizwe ezabatha silotabo kaNcube.
Siyalambulela kusigaba sabatsha igama nguTabo kaNcube. Namuhla sixoxa lomnumzana uMthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezayo endlebeni iSign Language eCholocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba.
Indawo le yindawo esemakhaya. So isemakhaya inje akula school of sign language even isikolo sibilizini zama primary. So engikwenzayo ngiya identify abantwana abadinga isign language emakhaya. Ngingaba identify ke sengifisa ukuthi ngibe le program labo. Kodwa bakhona abanye sengingaqalisa vele ukuba trainer isign language. Isengathola isikhathi ngibe labo ngiba training lokhu ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs akustandard.
Cholocho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Ye abantu bakhona banengi bachaphakele nje ngeCholocho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba eCholocho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lo mfutho ukuthi ube uzinikele emsebenzini ukuthi uphathise abantu abangekho endlebeni la?
Okwangenza ngaba lo mfutho ukuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku-Ministry of Health ku-Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ugogo bonke ngokuthiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini bonke laba abanye ugogo abushiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana sephambi kubakhangela nje kuphela sisele okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololu limi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi eCholocho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And siyabe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisa ulimi lwabo sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwazi ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa ngoba nqabe khona abantu babe belawo nje esigabeni ababanineli khatshana kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye amathuba wonke nje sesibala izindawo ukuya ezikolo lawo ukusebenza nje kabathola amathuba alinganayo abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi lapha kulobani. Nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi engakhulakhula mbijana nengongumfana seselusa inkomo kodwa wayebengaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language eCholocho. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo kancube sokusikhathi sezamasiko. Ye, kuzo masiko lamhlanje xoxa lomnumzana Bonman Khumalo. Umnumzana Khumalo ke uyisikhulumeli senkosi uBulelani wakhethwa ngumdeni wakoKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi. Siyakwamukela kuhlelo ubaba Khumalo.
Ngiyabonga Mthakazi.
Ye, singathi ke nxa sidlalela umnyaka ke suyabhutsha. Ye, ubhutsha nje umnyaka kambe kukhona yini esikubambe sibeyokuzwayo kwezamasiko lokunye sikhulu.
Ye, lo nyaka Mthembo umnyaka ubumuhle kakhulu. Kakhulu kakhulu abaze kwenzeke lokho kwenzeke lonyaka. Ngiqale nje kuJanuwari sihambe sayabunqwala eyamaSwati. Angithi siyafunda Mthembo thina 100 plus years ubukhosi bungekho. Sayabona ukuthi inqwala iphathwa njani eSwatini. Ngemva kwalokho saya ekwaZulu, sanxuswa kwaZulu esibhodlweni sahlangana neSilo. Kanti ngoSeptemba sibe lo mgubho ongakaze wenzeke Mthembo, akaze kwenzeke okunjana ngobuningi babantu. Akutsho ukuthi you know kungeke kwenziwe improvement, kukhona okungcono esingakwenza, kodwa ubuningi babantu nje abantu baphakama, siyasibona isizwe ngokuphakamela izinto zaso. Okokugcina Mthembo, lona leli viki mhlaka 10 ngakuxoxela ukuthi abeBotswana bebesinqusile abantu bakithi abazinze eBotswana besiyile mhlaka 10 kwanizwe elikhulu. Bethi previous day bekushisa kumangalisa, kodwa kube injabulo ukubona abantu bakithi abahlala eBotswana kwadatshulwa kwaba kuhle ngendlela eyisimanga. Sasino Ezra sine platform wani akwabamnandi ngendlela eyisimanga. Yikho nje umnyaka siwugcibe ngendlela enhle kakhulu Mthembo. Umnyaka lo omuhle ube yimpumelelo kakhulu.
Ye, umnyaka ozayo ubona njani ukuthi ezamasiko kuyabanjwa njani?
Mthembo, ngikhohlwe nje kokodwa ukuthi abantu bayazisiye emangadini, siye emangadini. Indaba yakwaZulu yasuka emangadini lapho esaqoqana khona siyisizwe ekhona lapho eGoli ngenhlupho zethu zona lezi ntwana namanje nje. 3 weeks back kubulewa abantwana bakithi beziyele esontweni. So leyo nto asikayinqobi, kodwa ke ukungena phakathi kwabantu balapha eMzansi kuzasilamulela Mthembo, ngoba sesisakha ubudlelwano labo bazaphuza lezi ngane zabo ezibulala abantwana bakithi. Umnyaka ozayo ke Mthembo, hayi lapho ke siyandile. Umnyaka ozayo siyasaba ngeBanoi Mthembo, sihamba ngeBanoi impela ngoba kulezizwe lapha eSouthern Africa ezizona zifuna ukubuyisana nathi ukuthi senze isiko lokubuyisana. Kuyakwazi ukuthi kudala kwakulezimpi, kodwa lazi izizwe zifuna sibuyisane. Sizokutshela Mthembo mangake sesithola amadili, kodwa uyabona ukubuyisana ngoba thina sifuna ukuthumayela ukuthula nokuzwana, hayi ingxabano, ukuthi siyenelisa ukuphila ngokuthula singabantu. Ama-resources la uNkulunkulu asewona e-Afrika ayasenela sonke kuphela nje uma singahlalisana ngokuthula la ngokuthandana, ukuze xa kulendlala endaweni ethile abanye bakwazi ukuthi bagijima bayethola ukudla endaweni ethile. Indlela esasiphila ngayo.
Ye, phose lokugcina khonapho baba Khumalo.
Ye, into engiyikhuthaza kakhulu ebantwini bakithi Mthembo ukuthi uma sikhuluma lezi zinto ukuthi siyaqoqana njengesizwe, abangahlali ezindlini, ikakhulu abantu besilisa, abantu besilisa baphakame. Amabutho ayebuthelwa khona lokhu ukuthi obaba yibo abalomlando wokuthi siphi isizwe basakhe. Manje ubuhlungu lubabotholelele esiyetshwaleni izinto zesizwe engazinayo. Umnyaka ozayo-ke sibalindile obaba ukuthi abaphakame impela, bagoqe imikhono yamabhrugwe kusetshenzwe, ngoba-ke sifuna ukusakha lesi sizwe ngendlela eyisimanga. Mthembo, ngiyabonga ithongise lona. Ikhisimsenhle ebantu bakithi ndawona zonke abakuzwe.
Ye, lo-ke ngubaba uBonman Khumalo isikhulumeli senkosi uBulelani loBhengula wakhethwa umdeni wakoKhumalo uba yinkosi yesizwe sikaMthokazi.
Kangele ezinye ezizwe masiko
kuvaleliswa umculi uEric Moyo ngesikhathi kubhubha uBob Nyabinde owaziwa ngokwezomculo wejazz. Bebaningi abantu abavalelise uMoyo weFamily of God Church namhla kobulawayo. Kusenjalo umdeni kaNyabinde ubika ukuba ubhubhe izolo, ubika kuthiwa-ke behlutshwa umkhuhlane wethukela. Ukuze sizwe okwenzakale kobulawayo namhla, sixoxele umfundisi eTracy Wobe weFamily of God Church.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God is worthy to be praised and worthy to be adored.
umfoka moyo u-Eric lapha sizwa sijabukile sibili ngaphakathi umfana sehambile but siyakwazi ukuthi inkosi ilamacebo ayo unkosi iyakwazi into eyenzayo asingeke sisole nje but sijabukile but we are celebrating a hero. He has just gone to be with his maker, he has gone to be with his Lord. Njengoba sikwazi sonke ukuthi isikhathi asikho ezandleni zabantu, isikhathi sezandleni zenkosi.
Ye akutshele ngoEric sizokuthola amazi kakhulu utshele ngaye kancane.
Hey uEric, uEric ngakhula la aye lapha kobulawayo. Mina ngangena iFamily of God Church ngo-1995 ngamthola uEric ekhona ephakathi kwechurch engumfana omncane. But we could see talent in him. We could see ukuthi umfana lo impilo yakhe iyaphambili. So he was nurtured under the able leadership of Bishop ubaba uMjari. Wasekhula wamgruma umfana wamgruma. As he was growing like that, he grew up to become a very powerful musician. And he has always been liking music nje. So wangena kumusic esesemncane. So nge-nurturing ayitholayo kuBishop uMjari. Wakhula waze wabe until he got to where he is now.
So akuphosela ukugcina ngoEric sizizuthi ungathini amazwi akho okugcina.
We have lost a hero. Iqawe le music industry. We have lost, but our hope is in Christ. Our hope is in God. Asilahli themba. Even lapho when we are going to bury him, we are burying him celebrating that he lived his life very well.
Ye akula kumbonga umhlabelela khona umculela nje.
Eish, mana ngike ngiza ukuhlabela ingoma eyi-1. Umu Jehova, evuli minyango, umu Jehova, evuli minyango ake heko ongavala. Umu Jehova, evuli minyango, umu Jehova, evuli minyango ake heko ongavala.
Lo ngumfundisi eTrace wobe oFamily of God Church wobe soka lesibe 7 yokubulawayo bekuvaleliswa uEric Moyo umculi obhubhe emvike pheleleyo. Kusenjalo nje sizwa kuthiwa ke uMeli Ndlovu osuke ekuseni namhlanje esiye eKezi ngontshelelezane usefikile khona ngale ke eKezi bephelezelwa ngabantu abaningi. Singangagqibi uhlelo wothi sibone kwade sikhokhela namhlanje umsekeli kamongameli uRetired General Constantine Chiwenga uchadile ke izolo inkokheli yomdabu uFelix Hlahla amangwendiweni udola imali efika phose inkulungwane ezingamajumi amane $89,000 for the People's Post Code Lottery. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje ngolivalelisayo ngenjabulo umthombo sithemba uGibbs Duke lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.